soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uLtano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izo lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-26 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia ukuyaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa.
Kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe aseAfrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo, lanxa ibandla eliphikisayo eleCCC lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe.
Nxa sesikhuluma ngedolobha lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of King.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafabaya kubandla leZANU-PF.
Kuma sesibona abantu athi sihamba labo side by side sebejoyini ZANU, kubuhlungu kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia kuyaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa, njalo ugqitshwa mhla ziku-28 kuyona le inyanga. Uhulumende uthi uMnangagwa uzalobelana izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zaseRussia, njalo uthi umhlangano lo uzakupha ithuba eleZimbabwe leRussia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abakhokheli bamazwe aseAfrika bazahlangana lomongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin bekhulumisana ngokuthiyeneyo ukugoqela ubudlelwano kwezenotho kanye lomvikela. Indikimba yalomhlangano ithi for peace, security and development. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu uMnumzana Difa waJabi Pangodube ukuthi ubona njani uMnangagwa ephenduka lokubambekayo yini kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulabana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe laseRussia, ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe aseAfrika, ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine. Uye wabona ukuthi bayamelana laye, njalo balokuzwisisana noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje sebesakha besakha into leyo ukuthi ayi-BRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe lalo likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obuhle leRussia, njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni ze-BRICS, ukwenzela ukuthi layo nxa zingasitebhela za izinto eZimbabwe, layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo beBRICS, layo mhlambe ingaba lendlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
Indikimba yomhlangano lo ikhuluma ngokuthula kanye lentuthuko, kodwa siyabona ukuthi eleRussia liphakathi kokuhlasela eleUkraine. Ungathini ngalokho?
Kuba nzima kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuthula, kodwa ke nxa sikhangela sibona ukuthi imizamo yokuthi mhlambe kube lomlamulankunzi lokuqeda impi le phakathi kwe-Russia le-Ukraine ukuthi isithethiswa ngesingakanani, njalo kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe ase-Afrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious ngezinto noma ngithi input abayilethayo ekutheneni ukuthi baqede le impi ekhona. Nxa sikhuluma ngokuthi ngokuthula ngepeace, kufanele ukuthi ngabe indlela ezazivanya ngisho labo Cyril Ramaphosa behamba besiyakhola ngale, kufanele ukuthi ngabe izikhala zosebazizwa ukuthi abantu be-Afrika bafuna ipeace yeqiniso, abantu be-Afrika bafuna ukuthi izinto zihlaliseke kuhle, ikakhulukazi phakathi kwe-Ukraine ne-Russia. Okokuthi ngabe kukuthi lo mnumzana uMnangagwa la nxa kukuthi ulobudlelwano obuhle lo mnumzana uPutin, befanele ukuthi laye afike njalo amxwayise ukuthi akazame ukuthi abathole i-dialogue enge yenza ukuthi impi le ekhona phakathi kwe-Ukraine le-Russia iphele. Nxa kukuthi bengakwenza lokho kuza kutshengisa okweqinisa ukuthi yebo kade bekukhulunywa ngendaba ezihlanganele nendaba ze-peace, kodwa ke nxa kungazange kwabe le mphumela efana lena leyo, kuyabe kufana lokuthi nje lizaba nje, ayikho into kade ihanjelwa.
Alo ke ngumnumzana Difa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontu ngameli Inkomo Studio 7 ekwelebhilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Amalungu amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Lanxa ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansila kaward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC uthi kadibananga lodlakela lanxa amanye amaphepha amalunga abo ama-posters ayake adatshulwe lapha lalaphaya. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ubevele esebenza ndawonye lomphakathi enketha waze wakhethwa ngabantu balesi sigaba ukuthi abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane eziningi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezo ezilamasola, izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu uKhansela uMzamo onguye obekuli wade bengiyo isesengwa 25 awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedolobha lakobulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors onke abekhona, sibone ukuthi idolobha lakobulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobha lakobulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonokho kuyinto esihlupha kakhulu esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbe ilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo, akungabile umuntu wokuza obuya azokuba ngukhansila kobulawayo, ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwele isuitcase lapho suka khona kini uzofuna ubukhansila kobulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila, ngilolwazi oluthile ngilalo ku projects planning and management. Kati futhi ngiyenza i-construction technology ukulungiswa kwemigwaqo konke okuthile kunengi ulwazi endlalo.
Lo ke ngumnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansela ka ward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC. Siphinde saxoxa lomnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela ka ward 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance.
Ama problems ePhumula South ngiwazi ngwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhona apha ePhumula South. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njoba ingalathara. Ithi simangaza ngikona inhlabathi yangikona le, ithathwa kithi khona ePhumula South. Bathi imigwaqo yethu ikhanye ngefile. Kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukhansila, ngingangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane lekhansila. Sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imoto zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcwele amathe imigwaqo yangkhona. Then isese sifika ku-crime in general. Hey, abantu bayadala amacala ezigabeni la, nothi kancane bayantshontsha, bayenza izidakamizwa ungabafana lokhu kakuthola kuhlezi emabhrithini kwenza izidakamizwa kakithi. And kuluhlupho. Indaba ye-transport ngeyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasiyela ndawo e-proper yokugadela izimoto nxa usiza imali okuthini. Sibe gadela emagcekeni. Kam ukutshintsha kwe-weather ngumqando nalo kulo moyo nje. Njalo futhi izulu lingabuya selisina. Abantu babesegcekeni bethwele nzima. Sasile terminus lapho kwakuthwalelwa khona abantu. Lokhu yavalayo kayikavuzelwa khathesi. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngilungumuntu ole-transport ethwala abantu. Kuluhlupho kakhulu sithwele nzima thina la. Right sibe sesibuya futhi kwindaba yokuthatha kwezinto. Ukhansela yalezi moto ezazithathe zibe ezindlini la. Khathesi ukuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto yalezo yizimoto ezivela ngapha. Abantu bangavoteli ibhatshi bakithi. Azame nini ukuvotela umuntu. Umuntu lowo mqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu. Yikho ngiyabatshela abantu be-ward 27 ukuthi hayi uthuma bengethuki ngaye. Ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethuse ngoba ngisebenzanga khathesi labantu. Umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani. Ungathi nxa wena ususesikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohlonipheka esigabeni, ube wazi umuntu, ube ukwazi ukuncedisa umuntu. Umtshele ukuthi kona hayi, lokhu kungasolveka kumbe akusolveki, umpumu rifeye, ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansila okhona ozisolvayo, hayi. Konkana ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje, endayini enje, kulusizo konkana emuntwini. Khethani mina kumavote nabuya mhla ka 23, libona ukuthi ngizalenzelani.
Lo-ke ngumnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela kuwa 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. I-Studio 7 isanda xoxa lomnumzana Mbongeni Dube ilunga lezanu PF njalo emela iLupane East edale lePhalamende yena othi bakhankasa ngokuthula labanye babo be-CCC njalo akuladlakela esigabeni sakhe. Siyanxusa bonke abancintisa kukhetho nxa befuna ukuthi batshele uZulu ngemikhankaso yabo. Lingasithumela inombolo, lingasithumela imilayezo kunombolo zethu +12024650318. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafa baya kubandla leZANU-PF. Kusukela iviki edluleyo kulamalunga aleli bandla akukomiti emgqoka ye-National Executive aqeqebuke aya kubandla leZANU-PF. Asenelisanga ukuxoxa lo Monzora, kodwa uke watshela iStudio 7 kumalanga asanda kwedlula ukuthi okwenzakalayo yikuzihlubula kwebandla lakhe kusuka amalunga angayisiwo oqotho kusale azakusa ibandla phezulu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Denmore ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
kodwa kubuhlungu ukuthi ngoba bachiya umhlangano abanye ade bewuthanda abawusebenzelayo iminyaka eminingi. Masisiya kubo Witness Dube, okokuqala uWitness Dube akazange avotelwe okusemthethweni webandla le-MDC ukuthi even abe isikhulumeli somhlangano. So lezi yizinto ezenziwa nguDouglas Monzora yedwa ngoba akazange afuna ukulandela umthetho MDC ukuthi ama leaders aku standing committee akhethwa kanjani. Yilo udaba esilwisa laye even khona manje enkantolo zaseZimbabwe ukuthi kumele akhitshwe esihlalweni sokuba umongameli kwe MDC ngoba akekho umuntu wamkhethayo uDouglas Monzora ukuthi abe inkokheli yethu. And labo bonke nje igeng yabo Witness Dube labanye abaku standing committee abazange bavotelwe, so really aba represent i-membership ye-MDC ngabantu abaphumbu kufako. Okunye okukhathaza kakhulu ukuthi abantu aba basuka ku-MDC besiyajoyina izanu. Lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba for 23 years i-MDC existence yayo bekuyukuthi ilwisane lezanu ukuthi itshintshe impilo zabantu eZimbabwe. Mase sibona abantu ade sihamba labo side by side sebejoyina izanu kubuhlungu kakhulu lokho. But siyazi ukuthi i-problem yi-leadership eka-Douglas Monzora.
Sizwe abanye besethesa umnumzana Monzora icala lokuthi wazibhadalela yedwa imali yokuncintisa wala ukuthi abhadalele ama MPs. Abanye bathi so isiqokoqela sendaba isibangela ukuthi basuke kubandla. Uthini wena ngalokho?
Well, udaba lokutshontshwa kwezimali zomhlangano nguDouglas Monzora yinto esayikhuluma kudala thina kusukela ngesikhathi kuyiwa ku-Extraordinary Congress izimali zanyamalala. UDouglas Monzora waphika wathi yena izimali zathathwa nguMashakada, but uMashakada wakhona sambone pronyotwa esiba ngusekretary laye futhi engazange avotelwe ngabantu. So into zikaDoug vele from ekuqaleni bekuyizinto zobumenemene. Ungene lapho nje ukuthi azinothise yena ngokuthatha imali yegranti inikezwa i-government Political Funding Act. Wayithatha le mali wayisebenzisa for yena himself lo mndeni wakhe kazanga nake ukubana akhe umhlangano wethu. Ngikho sibona umhlangano wethu ukulelo zinga elikulo khona manje. So akungimangalisi mina ukuthi imali bezingekho ngoba angiboni uDoug ukuthi vele bezimisele ukuthi yena angabhadalela amanye ama MP. According to yena uzibona kunguye yedwa oqakathekileyo. Angazi ukuthi God forbid makuthiwa owinile ukuba ngumongameli ukuthi uzolibusa lobani lelo lizwe ngoba siwa-destroy umhlangano we-MDC. And okunye futhi engikubonayo ungathola ukuthi vele bebengekho even abantu abafuna ukukontesta njengama-MP ngoba besesaba ukuthi bazothola ama-zero. So mhlawumbe futhi ungathola ukuthi udaba lwemali lolu just nje i-cover up ngoba eswele abantu abafuna ukuthi bakonteste ngaphansi kwakhe.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ilunga lebandla le-MDCT. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi oyisiphathamandla sogatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara umnumzana Frank Chitukutuku lomkakhe uNyasha bathathelwe indlu lezimota ezimbalwa ngoba becatshangelwa ukuthi bazithenga ngemali yenkohlakalo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC lilandule imbiko ethulwe ngumsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Kindness Barata eyokuthi leli bandla kalifuni ithuba lokusakaza emsakazweni we-ZBC kungelambadalo. Okwamanje sengidedela emuva lichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Oh. Yes, Studio 7. Ndifuna njani basazibetha bahle. Yeah, hayi. Yiko konke sihlala sikhuluma ngakho basakazibethu abe Studio 7 lamazibabweni zonke ukuthi sisahlutshwa ngabahola abaholela ukuhola nabantu abanjengabo babuyidinga sidube abaholela ukukapula makungasakapuleki bayadlula bela ukukapuleka khona always they think about izisu zabo not umphakathi umuntu owabhilivela entweni ezazikhulunywa ngobabuyidinga sidube namhlanje selehlathini yena usegijimele wathi sikhokho kuzanpf yibo laba abahola abaholela ukuhola okudingeka khona ukuthi siwumphakathi siyizakhamizi singamazimbabweni sibaqapheli abaholi abaholela ukuhola yabo
Studio 7 Studio 7 litshona njani badala sayithina siyatshona siyatshona sibile into emangalisa lapha ukukhuthaza kwakhe yena lo mnangagwa kuyamangalisa ukuthi ukhuthazane kulothi ngavele uyazithulela ngoba abantu abahlukumeza abantu ngabantu bezatha amapholisa akhe sawuba uhulumende wakhe mina vele ambona ukuthi uncedo lakhe ngolwane otshona ekhuluma evula umlomo wakhe mbonani ngeke udlalise isikhathi sakhe because ngoba lokho konke lokhu udlamile uvela kuye kuhlukumeze nabantu nguye uyakuthabela njalo uyakujabulela uhulumende angeza kayehlule ngumthetho ukuthi abeke umthetho usebenze but into enanzelela abantu bezane babatshaya abantu babenza udlakela amaphosa ahambe dayishaya abantu senza udlakela bethunywe yiyo umbuso wakhe nomnangakho ukuthi ukhuthaza ngankwazi ngaye avele uyazithulela ngakhuthazi bantu ngoba into ayenza le ingcolile ayibukeki vele angathi umuntu omdala onjani ongabumbekanga so njengohulumende wakithi into ayenza iyayangisa kakhulu 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 iyangisa ukuyangisa sibili naye umuntu omdala oziduka bakho ngayayekela lokho akutshoro kuthathwe amaphosa nabantu okugcina umthetho but abagcini umthetho kakhulu bayathunywa enzani so bayenze labo bethabisa uhulumende wabo khona labuntu ebantwini hayi lokhu kwethusela kwabantu babazabota bezana kula sikuthi kumbe sizekele kuvele siyavota kunjalo besethusela singandaba labo thina lokho sesethusela kudala imingaki eminyaka lokho sesethusela yizanu p f ngiyabonga ukukhuluma ngosifana ngole buswana
mina vela ngidinga ukukhuluma into ezinengi mina ukukhulumela abantu bezanu p f izanu p f vele kutshona kuthiwayo njengoba sikuluza abantu kangaka yena upresident wakhona ebantwini ngapho ukukhuluma into engayisiyo athi kona ucela ukuthi ukhetho lolube lokuthula kodwa ngale bhoda ngale futhi erobha abantu ebatshela ukuthi abachaya abantu bama-opposition party so into ekhona ukuthi vele yena umna kakho akalaqiniso into azikhulumayo vele idoti yodwa
ngihlola njani basakazi nani balaleli be-studio 7 ngufelix khonisa lo okhulumayo aye bayasho mpela ukuthi wabona ipolitiki is-a-dirty game ipolitiki ngempela is-a-dirty game ngendaba eyenziwe ngulo ubaba lo osuke ku-MDC waya kuzanu ngempela okusho ukuthi ngempela lapho okumsuse ku-MDC waya kuzanu iphango noma yiphi ngendaba zokuthini izanu bekayikhuluma kabi lo baba bekayikhuluma eyichothoza ebeka lokhu nalokhuya okuthandayo okusho ukuthi lokho bekakukhuluma kungayisikho ukuthi kuphuma emqondweni wakhe noma kuphuma kwabanye noma ufidiwe nje ufunziwe ukuthi ethi yena izanu inje manje la oyekhona uyofika yena elungisani phezu kwalokhuya ukuthi izanu beyivelevele ingcolile naye eyibona ingcolile kodwa ungathi ingulube iphuma odakeni impela uyigeze ibuyele futhi edakeni akaboni ukuthi yena lokho okwenzile lokho lo udube wakhona lokuthi kuyefana nje lokuthi ingulube ephume kwesinye kolunye udaka yakwelunye udaka ngempela noma i-MDC vele beyiyingxenye yezanu vele ngoba i-MDC nezanu nje kwangathi nje vele zihambisana ndawonye kwangathi nje zimpila zantabanye kwangathi lokhu ezikwenza zikwenza ndawonye yikho esuke nje kwi-transfer nje just ukuthi hambe esebenzela wena kwi-department ethile suka kule department uye kweyinye ngoba lokho okwenzile lo baba akibona ukuthi nje kuyinto ephumelelayo kuye kuyinto esemkhondweni wakhe
sanibonani ku-Studio 7 sanibonani okhulumayo ku-JMO sithini into esingasayaziyo ukuthi kathi abantu be-ZANU PF balamandla yini or just amaphoyisa iwavumela ukuthi batshaye abanye abamaphathi bengababisele ingathi la kuyodingeka ukuthi ma umuntu ekutshaya la uzibiselele kwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kuhamba njani ngoba ma bezenzela umathanda masokuthiwa ngabe-ZANU PF abe-ZANU PF babalandula
sanibonani ku-Studio 7 igama lami ngumozi khona nkomo mphumela lupani umozibona ngoba mphumela lupani ibingelela malupani wonke ngithi phambili emarapi phambili emarapi phambili emarapi phambili emarapi phambili ngokubambana kumthwakazi sithi siyaziphuma thina sifuna ukuzimela sodwa sithi yonke ngokwenza ukuhlakaniphile yonke selingenza kufanane njengabantwana bomuntu owani singabangisani umhlaba njengabantwana bezithembo hhayi siyacelisa sibili esikolo laphana ekhatshana lapho ekufunde khona kulo godi ngiyambingelela laphana ekhaya laphana kajana emateteni laphana mbingelela ekhaya laphana kokukhulisa emili yonke eyakonkomo kobathethi ngibingelela ubekuthemba nkomo laphana onguye ubaba kagodi ngiyebingelela laphana ekhatshana kuzo zonke ezifundileyo abafundele laphana ekhatshana ngithi konke zihlobo labangani liyaphila kuhle yini ngokuzamazama siphethwe yinkosi sengathi konke izingaleli babendifake lapha ele godiwe sengathi lingakhwela balize bonke abalizwa abaphila emhlabeni ngiyabonga ngiyabonga uba mude
balaleli bethu kulenye into engiyizwile enzama ukuthi ngiyigcizelele futhi abantu abadala kakhulu abasebekhulile kulamanga amanye akhulunywa ngabanye abakhampenayo amanye amaphathi athize ephosa abathi nxa behamba bekhampena bethi bona ungavotela ibandlula ifunayo ey kulamakhamera kule khamera kwabanye bekukhangele ye wathi wathi akula khamera kulalutho akulalutho vota nje lapho ofuna khona uzivotele intando yakho ugoqe nje kuhle kuhle uyefaka ubalot box akula khamera ndicebisa ukuthi akula khamera vele kulamahungahunga asezwakala ebantwini kuthiwa abanye batshela ukuthi ungavotela i-CCC mhlana kudlula ukhethu zabona ungavotela loba yiliphi ibandla lama-opposition mhlana kudlula ukhethu zabona kula nto ezabona ayikho kula khamera abantu benkosi cela ukuthi incedise ukuthi akula khamera thina abantu abadayela ethuka masinyane singethuswa ngumdumo wezulu esingalibona ukuthi lithwele ngaphamayezi
salibonani ma-studio seven siyabonga imisebenzi eliwenzayo ngokuhle kunjalo izimnandi nyezilisithumezela zona sonke isikhathi nemihla lokuphila lokunangokusakwamalanga siyabingelela laphana lupani siyabingelela laphana lupani esigabeni sekajana ekhatshana sikhulu laphana lapha emfunde khona bingelela ngokuhle kakhulu ukubana abantwana baqhubekele kakhulu ngemfundo eziphezulu bafunde babe lolwazi babe lamadigrini amahle abantwana abangabethu nogodi nkomo laphana uyafunda laphana ufunda kule sitane sikolo khonaphana kube bonke abemuli yakonkomo siyababingelela laphana sithi fundani kuhle liziphathe kuhle bantwana bokuphila bantwana baphakade lasemndenini sibingelela umndeni wakonkomo wonke sithi lingabe liphilile kuhle kanjani kanjalo konkomo sithola konkomo kobathethi ekuvoteni votelani mthwakazi MRP yesifuna phambili siziguguzele thina abantwana bemthwakazi umthwakazi siwufuna ndawonye umthwakazi kunikuni lonke nabaselupani sicela umthwakazi uqhubekele phambili kungabi lobubi senza kube kuhle lathi sibe le nkokheli yethu esimelayo sibe lezinto zethu esiziqoqa zibe ndawonye ngiyabonga uba mude sengathi zingaleli lingaya phezulu ehodini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu nxa lifuna silithumele ama audio program yonke lingasithumela ke i text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump elokhe ekhokhela azancintisana labo ukumela ibandla lama-Republicans kutsho uphenyo olusanda kwethulwa. UTrump ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50.4% elandelwa ngumnumzana Ron DeSantis yena olandela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amabili laye i-21%. Bese kusiza owayengumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence yena olemiklomelo edlula kancane isikhombisa i-7.2%. Okwamanje ke sesigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kwele Russia uyaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa. Amalunga amabandla ehlukeneyo athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo, lanxa ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.